sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 14 Mfumfu 2022 Tips Dube. Endaweni zethu namhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkhankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other.
Kulamakampani akwele China angaba ngamathumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili ngokudinga umsebenzi we-China Stanbic Job Fair. Kungena kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sihlanganayi Expo kwenzelwa koBulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays loStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza nengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkhankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthi uzokhumalo usipha lolo daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usutshiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe ogoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emahofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele sikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni seLimpopo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza? Kulezikulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lweDudula lolu luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela, ikakhulu oteacher okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ngu-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele idimandi ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela okuphathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kweDudula lokho. Kodwa-ke phambilini umphathi intambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingothuso Khumalo.
Kulamankampanya kwele China angaba ngamachumi amathathu aphatheke kumbukiso kwensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanbic Job Fair ukhangelelwe ukuthi utholise amathuba okuqatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresentis Jeremia uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqwe ngabebhanga eleStanbic bembamsenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni eChamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic uMnumzana Patterson Mahatshi uthe ihloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu beqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo obona ngokwethula kwemibiko kule nhlanganiso unkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincitshi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalo mbukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho unkosikazi Chanel Leo. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizwe lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende unkosikazi Limbayijiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lombukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula athoba minembili 80 aqhathe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 yise Washington DC, ngiyoPresentis Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi owethekelelwa kwelizwe kwehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lumbukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa uMnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masiphathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
ibhizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sangana yisi zodinga amakampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwaba kubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simarkethe ama products wethu awejin liram ngoba lapha kule market tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso esanganaye muhle ngoba usihlanganisa nama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganaye World Trade Expo bakhangelele ukuba babe nezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Zandla yona lo mntanamo ubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizothengisa siphile labazukulu.
Ukhulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Kote uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa namhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hhatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ sikhokhe lo mnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka. Ngakho ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lomsindo abantu abathwebula imihloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwanga.
Singathi babasibanda kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayiyenze izinto ngendlela ezifananeyo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula baphiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhangela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bayathwebula imihloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyagcina isedlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service logatsha olukhangelezwe imfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhangele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunywe. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo wokukhangela imihloliso eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe besixoxa laye ekubulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePalamende lakwele Melika ele-US House of Representatives akukomiti ecubungula isihlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owaye ngumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owaye ngumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesehlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano eMelika labanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State uMnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende uMerrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo eWashington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kungcele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabeMexico kwele Melika. Abantu esigabeni se-Insiza bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapolisa abika ukuba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. UMnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abatholiswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwane nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka namanje kapha wahle watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwacasha futhi ezindlini. Manje ngikhuluma last month sekucatshe inkomo okuliguqa kwama kulithokazana nje sokuya kuba lithokazi kube yini kucatshile la. Angikwazi nje ngabe sifela egangeni kumbe sekuyikho ukuthi sekungena ezinkomo engamsathi ekho kukhona.
Ye singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontshe inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzwile futhi nami efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi indawo yakhona ingaphi kwenye fika mhlawumbe ngathola inkomo yami engingayiboniwe. Sobe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqamba ukuthi kungabi nendawo kodwa ngathi ngikhatshana nengisebenzi ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale mina. Yikho lapho bengisisa khona ngami ngithi ngiyefika khona nami ngiyakhangela mhlawumbe ngathole ngiyinkomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubone ngani kuyini okwenza ukuthi agcine kutshontshela inkomo le mbuzi?
Hayi umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba kutsho ukuthi mina ngisiya kwakhalaphana ngangingamazi ukuthi ngumuntu oganye mina ngangiyiphethe nje njengomfowethu kade ngiphethe isigani imenzela yonke into ngokube engasebenzi langimncedisa nje kokunye Namang the history, and I can't even get up and up until the following machine. And then yes, that one, the woman is beginning with. What is probably another country for you to have to also be the leading. Some told us, you got an airport, I'm a concern, but I have a progress. Never have you got a boat. You're the only for me that I have to send you the relationship. And for me, I'm going to be the other than I'm not going to come here. I'm going to be the other.
So, the Matian Taylor civilly, who was celebrated?
I want to have a fully 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 a kana ukuzilindwa bakhe khona namfone lati ikhorona ukukhuthuka ngani kodwa avanti hayi ukuthi endijana ngabe ukuthi yakuthatha athe njalo nje ubona ukuthi uyabhena eyantela
kwenziwa kuyinto amapolice engambophi
hayi nama ngikwazi angeke ngitho sibili kuyini ngoba yena kwanjena wathi ezimbabwe angekabo tho ipolice so uma ethe njalo ukuthi uphinde ubone la mapolice engambophi ngoba ahamba emapoliseni ngaye report indaba sahamba la mapolice ahamba la mapolice lepolice
Upeja harare, uharare, kupana zilenta wa zina, ule nda wako napana, utuwa ilo kati, mao zila wangani, sokuwa lechale, kisogwe wesuwa lazo kuna pana. I think ilo kati, ngati yaani, patikubambe, una paonda, hiko ule paonda rei sizo. Sogwe kuma ngate nyati, hizo ngena hapa ye, sizo, imbo zilezi. Kanya kwa uzi imbo zizo kati zinyenga kuri sizo. Awana kilo zituwa rei kena hapu. Ngokuze kwakho so bezisuka zingena ngapha eyisiza kukhona so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje ekudala ukuba biza ukuthiwa ngumazibaba kubezenza umprofit inyana kwakhona besenza into ezinyengazo nalezi so mbuzo kumele lamo
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ekade siqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadali nakhamuzi zigcineke ukuthi into zabonakala zasebekokana izakhamizi zakhona phana ukuthi hayi asike sike zame ukuthi silandele sitrepe.
Umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insizwa South. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinoStanley Nyathi umculi ocula umdumo we-Afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesiKristu. Unyathi udabuka eNkayi kodwa okwamanje isebenzela koBulawayo. Uxoxa lo-Ezra Shisha Sibanda.
Viki wonke kulolu hlelo silibakulela abaculi bakithi lemculo yabo namhlanje omnyama ubambile sihamba nomfana kaMdluli asizwe ukuthi usiphatheleni
udabuka le eNkayi lalapha koBulawayo futhi ngibuye lendaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze Afropop ezinye sikhuluma ngothando ezinye sikhuluma ngokuphila generally.
Kula uStanley okwamanje sephele elinye idlalathe elitsha
so ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020 esibili ngayikhipha ngo 2021 leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi ako akomthwakazi ile ngoma ezimnandi esifana na lale ingoma ethi bangibiza ngamalume inengoma ye Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacindezela amadlalade engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ekuqaleni ama-albhamu amabili abengawe gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengithule i-afropop. I-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-albhamu lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-injiniya ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayela i-guitar bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokuningi.
Nyathi ucela ukuchazwa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi imdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook ngu-Stunning Nyathi, ku-Twitter ngu-Stunning Nyathi, ku-Instagram ngu-Stunning Nyathi. Then go WhatsApp and call
0734533075 in the South Africa. I'm going to ask you, Friday, but as the
Bathi iphosi makhipha mahlala nyama. Wolivalisa emoyeni ngenjabulo. Ngumthembo ozithembayo ukhiphe sithube lilale.